siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 26 ngoNhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lwalo lokutshengisela lisola ukubhidlika komnotho welizwe luqhubekela phambili njalo selilungiselela ukuya esigabeni semaswingo.
Sisuka emdabeni sabese sisiya emaswingo mhla ka 7 July ngoba amapholisa engasiphazamisanga banike ukuthi bahle senze umkhankaso ugcine bethi emakoti.
Iningi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwemali elizweni ngesikhathi imizamo kahulumende yokuqeda lolu hlupho isehlula.
So-ke nxa ucheshi ingasekho kuthiwa nje RTGS siyenziwa amakhastoma ingene kwi-akhawunti yebhizinisi but ayisathatheki kufaka lo muntu engelamali. So-ke udaba lemali ngibona ungathi uhulumende solumehluleleyo khanye wonke alampendule ngenzani ngapha.
Abaqoqa umkhosi welanga lokunanza imisebenzi kamuyi wayengumsekeli kamongameli welizwe uDr. Joshua Mqabuko Nkomo ekupheleni kwayona le iviki bathi amalungiselelo asesemaphethelweni. Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontongamili Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lwalo lokutshengisela lisola ukubhidlika komnotho elizweni kanye lenkohlakalo ekhona kweziphathamandla zikahulumende luqhubekela phambili njalo selilungiselela ukuya esigabeni semaswingo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kwenzakala ibandla leli lisithi lizakhuthaza abantu ukuthi bengathengi kumankampani eziphathamandla zikahulumende ngendlela yokubajezisa. Amankampani la goqela iGushungo Holdings kamongameli Robert Mugabe kanye lamavinkili athiwa Choppies akamsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko. Okuningi ngohlelo lokutshengisela asikuzweni kwingxoxo lomsekeli we-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sisuka emdabeni sabese sisiya emaswingo mhla ka 7 July nxa amapholisa engasiphazamisanga. Kuba lonke liyazi ukuthi amapholisa ngesikhathi uma sihamba sisababuzisayela ukuthi sabe silo mkhankaso njalo banike ukuthi bale ukuthi senze lo mkhankaso sigcine bethi emakoti kodwa ilanga abesesilikhethile ngamhla ka 7 njalo sisemazweni.
Kulokhu kutshengiselwa okwedluleyo lingathi beliphumelela yini?
Ungakhangela umkhankaso esethi yenzile besikhuluma ngendaba yama-bond coins ukuthi njengozulu waseZimbabwe asiwufuni sonke sizwile uthi namaza esengazame usehlehlela emva ngendlela ayekhulume ngayo kwakungama-bond notes angasikhuluma kunjenje ngasengidlembi lamabhanga. So kuyatshengisela ukuthi imikhankaso lesiyenzile kulufukele kwintshintsha okuthize sesizangezela njalo emkhankasweni wethu ngoba sonke sizwile ukuthi izisebenzi zikahulumende sokuthiwa seziyahola mhla ka 47 kuthi nasazi inyanga zonke ziyi-12 akula nyanga ephela mhla ka 47. So ngolunye udala sizezaqhaka umkhankaso wethu ukuthi abahloniphi isebenzi zikahulumende ngoba isebenzi zikahulumende zilemuli zilabantwana zilezindlu le mali indleko kumele bazibhadale angeneni laba abahlala ezindlini ezokuloja osokusitsha ukuthi iningi labo sebezaxoxa nxa bengathelanga imali.
Kambe yena uhulumende elimtshelayo libona ingani uyalilalela yini?
Ukubona ukuthi sikhona bakubona ngoba nga find ukhankaso besikwenzayo kungelandaba nga amapholisa kangasalisi njalo ngabona sabantshintshi imigoqo ebabeyifakile engavunywa ngozulu njalo sonke siyazi ukuthi ngokhankaso sesikwenzileyo nxa amaphephandaba singawalandela sinje usuperman 10 ukuthi laye ukhanya wantshontsha i-4 million njalo labona futhi ngomvulo sathi lo permanent secretary Minister of Mines and Energy laye simbuza ngodaba lemali yemarange waqhamanda wehluleka khona ukuthi aphendule. So kuyakhombisa ukuthi iqiniso seliphuma osokuqakathekile ukuthi uzulu waseZimbabwe sibe nyandanye sifuqe laba bantu ukwenzela ukuthi sikhiphe ubugqili lobu obukahulumende wezalo.
UNkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxela ekobulawayo. eziningi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwemali elizweni ngesikhathi imizamo kahulumende yokuqeda lolu hlupho ibikwa isehlula. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenze eZimbabwe Congress of Trade Unions kanye lelwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abanini bamabhizimusi kanye lezakhamizi yibo abathinteke kakhulu.
Nginanzeli ngendlela okuqhuba ngayo abantu bamabhizinisi bazavala ngoba bakhona abalamabhizinisi afisa ukuthi umuntu ahlayele ekhefu insuku zonke uze enelise, ikakhulu ngakhangela ama-milling companies laba abagayo umumbu landana abathenga umumbu lelali babefuna i-cash. So-ke nxa i-cash ingasekho kuthiwa nje RTGS yenziwa ama-customer ingene ku-akhawunti ye-business but ayisathatheki ufaka lo muntu ongela mali. So-ke udaba lwemali ngibona ungathi uhulumente solumehluleleyo khanye wena kalampendulo ukuthi ngenzani ngakho. Ama-RTGS ukuthi nxa mina kulo muntu engifuna ukumbhadala imali kulamafomu engiwafilayo ahambe ebhenki ukwenzela ukuthi ibhenki ingazi i-cash leyo isi-transfer direct electronically isiyangena ngale, but ungazi ukwenze khona oko imali yakhona iphume iyengena khona ngale. Lo ana sofana la ayitholi imali afana lasayitholi ngoba uyatela uyafika kuthiwa hhayi imali yakho engaka kumbe asithi yi-10,000 ingenile, kodwa ukuthi ena athola kusavumisa kuya kuthiwa hhayi ngawufuna ukuyidrowa udrowa 300 kumbe 100 kumbe 50. So uzananzela ukuthi sesidlalolo hlipho lokuthi vele i-movement zemali sokuphoka kuba yi-paperwork, kodwa umuntu osefunda asebenzisa imali ezilimangqamu physically imali yakhona ayikho.
Wonke umuntu nje makhazi uyakuzwisisa lokhu ukuthi kuyasebenza.
Abantu abaningi uzananzela ukuthi khathesi unxa mina umuntu kufanele anginike imali yami kumbe i-business i-RTGS abantu abaningi abasayifuni ngoba uyakutela ukuthi mina angisoze ngikuthengise ngoba i-RTGS engazi uniyenze shile ukuthola imali. So sokusenzakala ukuthi umuntu yathi hhayi wena nxa ufuna i-item leqale edinga imali cash uzothenga. So sokusisa ama-business la asesafa ukuthi ayenesi banathola imali ngoba abantu bayakwazi, kodwa ngale muva kwabe sibole mele i-RTGS yayivelisa i-common ebantwini kodwa aselayila ncedo ngoba ungazi yenzakala ikunika imali. So we are saying uhulumende impendulo ukuthi uyalungisa indaba lemali and futhi behlupheka kwindaba kabondi khona wamabondi not la ukuthi ayeza abantu abaningi bayesama 2008 abo into ezisabekayo akula muntu aba le mali yakhe athatha imali ezenge ebhenki kungani ngono ma kunzima igebhele phansi ngoba kungcono ukuthi le mali egebhele phansi xa uyifuna uyeyigebhe uyithole kulokuthi ukuthi uyafaka imali ebhenki. Abantu abasafaki imali emabhenki.
Kuthiwa kule mali leya kwamanye amazwe liyayibona yini?
Leyo mali asikayiboni kodwa amarangi anti ayevele iy'mali ebikhona laphana ngemali currency ayengathi iyasebesebenza, kodwa-ke abantu abaningi vele ezimbabwe kathi sibaprefera i-US dollar lezi mali amayani nalezo amarandi layinale iphawundi ebritane asikaziboni kodwa sabala nje bekwenthi hayi izimali ezingasebenza. Ndikuthanda uhulumende phela uyaye ufuna ukuthi azame ukwenza indaba le ukuthi aye sengathi indaba elula ukuthi hayi lingadubekisenza lokhu lalokhu lalokhu ngomlomo kulula kodwa akusasebenzeli physically kuyalo kungenzeka ngendlela abacabanga ngayo. So uhlube sibalala ukuthi kuningi okukhulunywa nguhulumende kodwa ungahamba kugrawundi ayisiko okwenzakalayo. So abantu bale kubedubeka leyo mali ayibonakali ebantwini and futhi okunye le rate yakhona kulama-rates zatholiyes versus rand ama-rate akhona nalana zonke nje efale ezilungizana zinanzelela ukuzisebenza kanjani ukuze abantu babe ne-confidence kuma-entary system zethu zezimbabwe la.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphatha amandla senhlanganiso ye-ZCTU kanye leyobulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekobulawayo. Abaqoqa umkhosi welanga lokunanza imisebenzi kamoyi owayengumsekeli kamongameli welizwe uDr. Joshua Nkomo ekupheleni kwayona le iviki bathi amalungiselelo asesemaphethelweni njalo bakhangelele ukuthi abantu beze kulumbuthano ngobuningi babo. Indodana kamoyi umnumzana Sibangilizwe Nkomo usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi kunxuswe amabandla wonke ezombusazwe kulomkhosi kanye lozulu jikelele. Umnumzana Effort Nkomo ilunga lebandla lezanu PF njalo ongomunye wemuli kamoyi usichazisela ngokuqakatheka kwaleli langa.
Kuthatha umuntu owaziyo imbali kaNkomo ukuthi wayengumuntu ohlanganisa abantu bonke beZimbabwe, wayengakhethi imhlobo. Kuqakathekile ukuthi lanxa engasekho abantu bakhohlwe ngenzondo abalayo, bakhohlwe ababecabanga okubi lokuhle, bakhangele imisebenzi ayenzayo, babuthane bemkhumbula.
abasakhulayo labanye bafundiswa kuhle yini ngomoyi ukuthi bayazi imbali yakhe
okungihlupha ukuthi ngangiboni imfundiso isehla isuka kulabo abasebenza laye isiya kulabo abasakhulayo ingozi engiyibonayo yona leyo ukuthi laba abasakhulayo baza kukhula bengaselayo imbali enhle ayenzayo ngoba i-generation njengoba ifika isedlula yikho embone ngani kuza kwenzakala kanti uqhakathekile ukuthi i-legacy yakhe siyichiyele abantwana siyifundise abantwana uze babe lolwazi lolo thina esilalo
kunengi yini okwenziwayo ukuthi kuhlonitshwe umoyi
kakuhambelani le msebenzi ayenzayo abantu umbuzo wodwa abake bembuze wona ukuthi kambe yebo imigwaqo ikhona abizwa ngayo lo mgwaqo osokobulawayo usiya emzini wakhe kambe wehlula esaphila uzafa yini walungiswa engasekho wona lo osuka kobulawayo usiya eKhenzi umgwaqo nalwana yiwo oze uyefika emzini wakhe iKhenzi Road
lowo ngumnumzana e-14 Nkomo ilunga lebandla lezanu PF njalo engomunye wemuli kamoyi umnumzana Joshua Nkomo sixoxelaye ecingweni ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voindebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngilelunga lenhlanganiso iyeta jamuka umnumzana Epson Ncube ongomunye wabantu abatshengiseleyo eHarare ngolwesihlanu besola umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ngokuhlala ehoteleni besithi udlalisa imali kahulumende. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga babantu ngamini.
Lithini ngobaba Mphoko?
Esikhala ngakho ukuthi ubaba uVice President Phelekezela Mphoko akumelanga ahlale ehoteleni esebenzisa imali zabantu abazibhadalayo ngemva kokunanzelela ukuthi abantu izimali lezi abazibhadalayo bathola nzima kodwa yena ayekhetha ukuhlala ehoteleni usehlala kwehoteleni okwesikhathi esingangomnyaka lehafu ehlezi ehoteleni njalo imali aseyisebenzisile singathi sesebenzise 3.5 million eyabantu abahluphekayo abezimbabwe.
Ukubotshwa lokuhlukuluzwa elikwenzwe ngamapholisa ngolwesihlanu kulethusile na?
Kakusethusi ngitsho ngoba sijayele imikhuba yezanu PF yokuthi abantu nxa belwela amalungelo abo iyabethusela ibathaye ibenze ukuhlukumeza okuthize kodwa lokhu kakusibisele emuva sithi thina njalo sizimisele sifisa bonke abatsha bonke usapho lweZimbabwe ngathi liyasijoyina kulo mkhankaso njalo okunye ukuthi kasizenzeli thina senzela lawo amapholisa asehluleke ukuthi bawaholise kuzona lezinyanga imali yabo yingxenye yena le 3.5 million esetshenziswe nguVice President uPhelekezela Mphoko.
Ekubotshweni kwenu ngolwesihlanu beselenelisile yini ukuthiya ugwalo lwezikhalazo zenu kubaba Mphoko?
Asenelisanga ukuthiya ugwalo ngoba ngesikhathi sisathwele imaphepha kade sitshengisela ngawo besamangele ukuthi kwenzakalani ehoteleni lapho kuhlala khona ubaba Mphoko. Kusuke kwase kufika amapholisa abehlome ngohlonzolo uphezulu njalo ekutshengiseleni ukuthi besilabo mama kade letshela abantwana so sasesisuka sakhangela ukuthi impilo yabantwana yahleka njengisela ungabi lozwelo so kasenelisanga ukuthi sibatshile lolu gwalo.
Isikhathi kasisavumi Ncube uphosa elokugcina.
Engingakushiyela abantu beZimbabwe ukuthi kasisukumeni isikhathi sesifikile asikho esinye isikhathi esizaphinda sisithole isikhathi sesifikile esokuthi abantu beZimbabwe babambane labanye batshengisele ukuthi bayakwanisa ukuzimela sesihlukumezwe kwenela sithi u-Ida Zamana kabuye sithi 15 billion kayibuye sithina umgabe kame ukuhlukumeza isizwe seZimbabwe sikithumi koma 2 million jobs kazibuye uJohn Mangudi kame kubisa amabondi ngothi njalo sibabonile le bad bridge behlukumeza abantu ezimi labesithi abantu babe lama import license lokho siyakwala asibambaneni yizo isikhathi sokuthi uba umgabe athi umbuso ungena abantu abalothando lemuli yeZimbabwe
hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lelunga lenhlanganiso yeta jamuka umnumzana Epson Ncube asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umntungameli Nkomo
siyabonga ntungameli nampo abafana bakagodlwayo
Ukuzigqibayisa namhlanje ke sikhangeleke silaso ibandla leMTC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lwalo lokutshengisela lisola kubhidlika komnotho welizwe kuqhubeka phambili njalo selilungiselela ukuya emaswingo iningi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwemali elizweni ngesikhathi imizamo kahulumende yokuqeda lolu hlupho isehlula abaqoqa umkhosi welanga lokunanza imisebenzi kamoyi uDr Joshua Nkomo ekupheleni kwayona le iviki bathi amalungiselelo asasemaphethelweni Oliver Lelisayo musithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.